Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Ibandla lemthakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Phezia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkosini.
Yabona nje ngepolitical party mina I expected ukuthi inqazi ezavumeki kule yamazwe ezenzizindeke le nto engiyenzile. Ikhona i-disciplinary committee of which iyarihetha ngishiyo menyezandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu hloko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma ngeke kusa awukhuli ukuthi yena akade ufuna ukuachieve ukuthi akasanda jonse khona lo gada boy 3 weeks and 2-3 weeks and athe phakathi yena uye ku right ipakade vele ufuna obe kwazi vele eventually base uzagcinekiwe kuphela so yena obake kuphelile ku right uachieve akade vele ufuna
sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Phezia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNkulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. UNkosazana Nkulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina ingodi engiyitholileyo ithi kimi mina I-leaked i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-yipi ku-danger kanye nami. So ingodi engiyitholileyo ishe njalo ithi and then yena ilithi kithi kuzoba ne-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngampi ukuthi ukuthi izabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I expected ukuthi inqaku ezavumeki kule yama-grievances kumbe kule nto engiyenzile. Ikhona i-disciplinary committee of which iyarihetha ngishiyo menyezandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu hloko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni. Nga-attend i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2. Ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi hayi ngachawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo zingekho la ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisalethe kuyini i-topic nengibese ngithole incwadi enjengaleyo. Akekho izilo yedwa owamphindula ngakho le.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage yena uChairman. Babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyadidiniswa ngidisiyise ngendlela eyiyo, hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kati sokunje. Mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshelenke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview okuba ngamanesi. kungakuliqiniso
angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngiyekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angitisise kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo iyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo hayi phela mina ngibona ngiwumkhokheli wasemathekeleleni yonke into eyenzakala emathekeleleni nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi ngilela abantu bakithi ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda nendawo sekuphethe mali nxa sekunjalo ngoba ayisimi ngedwa osekandleni oncedisileyo laphana ukhona u-national chairman la wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye kuma-interview
Lo ngonkosazana Praise Yankulube umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uthethe isinqumo sokuba unkosikazi Mary Mubayi waChiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Phisirayi Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje ucinini nathi kumele kucine vele bempile kungala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa kanti kanti uyabona ukuthi abantu laba i-judiciary most of the cases baya i-structure yani ubonele kuphuma i-structure nodele ngabamba amashurufi lo ayenze sole ngathini so most likely la eyakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke i-under instruction ukuthi limenze lithi lithi so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bela nomisi uyaba imali enkulu kangaka but sivele ube deserve from the onset zabungena ni dr Thandi isikhathi songele elokhu evalele
manje ngokubona kwakho kuthi ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili
yikho kanye ngokuthi ukuthi obvious vele ube labi judiciary be under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavele yaba under instruction from the start and yabona so into yangkhona yo serious
kodwa ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibail nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga ukukhulu ukuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala dolse khona lo kanti yabona for 3 weeks and 2-3 weeks and aleze phakathi yena kuye ku-right iphakathi evele kufuna ngoba ubekwazi ukuthi vele eventually ibail uzagcina eyiphiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade evele kufuna
abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani
abafanana kuda kuna difference bafanana bonke bomthuba lo diamond abadeserve very yabona example abayisethayo I see example abantu okumele ngaba kulithisha kulidashi abayenza njalo omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani so abantu belekalo boyithu bafanana akuna sesena ngokungomunye bafanana
kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi
indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele vele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyilida into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ingani inganiyelo mbijana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuthe kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe that's why i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus ngendlela umama lo athuthwe ngayo hhayi nokayikho right all together
Lo umnumzana abekezela amaduma afuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethe ebubi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempelaviki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wang Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp. Sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba lapho phela siya-livestreama.
Ngalibingelela abasakazi be-Studio 7. Mina ngingukhalaza moyo indaba engikhuluma ngayo yini ilohlupho lokuthi sabhaliswa sibhaliselwa i-Wealth Vision Food Program kodwa isimanga ngilizile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala kodwa indlala ethiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali ephokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe ngoba lokho kususele last year ngo-October sabhaliswa buthumuthumu kuthiwa nansi indlala bhalisani masinyane ithole imali abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishandira sayisebenza leyo mishandira nzima kulakhathesi sesifela emishandireni sihamba singadlanga zisemishandireni sifo sohambana emishandireni nasozihola sozilihola kodwa lakhathi sezihola afika boni lutho sokuze kungujanuwari iyakumangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguyokhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini khonoko ukuthi kambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-October kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo uyabucabangani uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile hayi lokhu kuyamangalisa uthi hambe nguyohulumende osenzenje mina ngisekhele endaweni yemabhizi Kohole Homestead Lubangwe Tinkamaswe Mandihongola Thelanyemba yonke indawo leyo kafuzi akulalula kulamanje izila likathona ithonte kanye indlala esikiyo inzima inzima nkambi manje siyalamba lokho sithenjiswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini kuyabuya kuthiwa amalayini enu arongo ye uthaniswa lungise kubhalwabhalwa kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithi mhlawumbe engxenye sesizohola kathi sitshelwa amanga sitshela bakithi uhulumende akulandelela ukukhangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphele zomali ezosinika sebezidlele sebezosanisa into ezingasizo hayi ngiyabonga bantu be-Studio 7 sebenzani kodwa litshela abantu isiqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgabe umgabe ngokuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nanti yayibe kuthiwe nani hayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeyihole emafonini sizoyi singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 mbonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa lenkomo zethu lembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezamphiwe ukuthi ama-sanctions akhona afecta thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina sizakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani ubuyethu uzwa umuntu upresident wethu uunder Masakini. Two, ilizwe lethu under Masakini. Two, uJamisa ngiyofaka Masakini. Kwase kusidanisa thina kakhulu abayiwo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengaboJamisa, leli lizwe lizavuka njani hlobo zakhe? Alikuvuka. UJamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UJamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso u-under ZANU-PF, under President Mnangagwa. UPresident Mnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani le cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Asoze alikwani. Kakali lizwe lisiwa waya waya lokho lisiwa ilizwe lihlela livuthuka and then liyavuthuka kaliyiphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zaboJamisa. Kabatshele ngendaba zaboJamisa, bavuse ilizwe balungise umkhonomi sisude sizuze imisebenzi, sisebenze under uPresident okhona ngoba kulamanje wenzele uPresident next term uyafuna ukuvotelwa futhi esenzele. Abazame abantu bezanu-PF, zasinge sizanu-PF, kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asisancedo kibo, kodwa sizamubatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda, ichannel aboJamisa livuse ilizwe. Ilizwe liyawa ngoba liliboni nini elihlezi phezulu, ngoba linjamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapho esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana makhanda lichayo lakoJamisa likhambe liyecela khona lapho abalibhala amasasi zawo balikupheli. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazi wesidio sezulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamaLecacha ele Al-Shabaab. Wabulawa iziphathamandla zeMelika ezintathu namaLecacha amahlanu. Inhlanganiso ye-Africom ithi ayila siqiniseko sokuthi isehlakalo lesi silokwenza lokubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi we-Uganda uBobby Wine obotshiwe ngomvulo emhlanganweni abewuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe e-Uganda Electoral Commission isithi yayimnikile imvumo yokuba aqhubele umbuthano. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleiman ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa yelomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East yiMelika eyayenza lama terrorist ISIS yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. YiAmerica ngokufuna ioyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sathi sivele sisungula ibandla lethu sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
siyazikhangela isizathu ngoba sisitsho ukuthi impi esemiddle east yi-America njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi kodwa ngoba siyakwazi ukuthi nakhona apha e-Africa i-America ilama-military bases amaningi nakhona apha eBotswana le ndaweni nje eziningi e-Africa ungakhangela ezweni lase-Iran i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran esizibuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abefunani ngoba kakulalizwe elilama-bases military bases e-America kungani i-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe
ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi
angithi siyakusukubulabo bakutsho ukuthi yibo vele ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso othiwa yi-Al-Qaeda lo wayengumongameli wemele ku-Obama seze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya bebele NATO ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi i-Libya yayihleli kahle abantu bezihlalele kahle kwasokungenela i-NATO nabo-Obama ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula kuhlala kuliwa yikho imelika lapho kule oil khona iyangenela ngoba yona ifuna ukuthi izuze ibe sicontrola ama-resources akulelo lizwe Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe emelika ubhekane lalokho kuthiwa impeachment usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngonovemba lwemelika
ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialists ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho
thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele kodwa esikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions siyakubona ukuphuma enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane nawo kodwa kasivume ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions ukuhlupheka kwethu kuyikusonta kuyibusela
lo kumnumzana Nqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Boke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko ke sithunyelwa ngabalaleli bethu silo sinini Linzi Hammond lapha emsakazweni uyasivingelela silo Precious Nzuza othi sivuka njani silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami lo Pamela Khumalo Precious Nzuza uthi zani PF vele isilithengisile ama China ilizwe uJoseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli beStudio 7 ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo siyakufa ngendlala yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live streama lapha kukhasi lethu le Facebook uVOA Ndebele. Yabonge si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba osejoburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle. Yeboke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika, elemelika lona ke lithi usowadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu. Bona ke abe Iran khona ngale le Iraq imigi isti yonke kanye lemhlabeni jikelele labe Melika. Kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le Melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo zonke. Siyabonga njalo ukuthi umthokozisi Dlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukane ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixotshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Preziya Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi. Udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba. Sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.